Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngena ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2024 ngokhip stube endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kulabantu okumele bejeziswe abaphehla udlakela eZimbabwe.
Singatha sokule problem yama-democracy adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Kwenziwa ingxoxompikiswano yokhetho lukamongameli eMelika etshiye abaningi bebambe owangaphansi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani, ababalisi besesaba ukufundisa.
UNdopha uvalisa ngci isikolo eMatabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kuzabotshwa bonke abafuna ukubela ubudlongodlongo eZimbabwe. Embikweni oyethulile uZulu namhla, uMnumzana Jan Pert Muswere, umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko lendaba zekhaya, uthe baziwa abafuna ukuba kube lokuxozela elizweni. Abaphikisayo bathi uMuswere kakhulumi iqiniso ngoba iZimbabwe ayisela kulandela imithetho elondoloza ilungelo likaZulu. Kusanda kubotshwa amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ayethakazelela usuku lwabatsha olwe-International Youth Day.
The Voice of America, VOA.
Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden loMnumzana Donald Trump badibane kwingxoxompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-CNN khonapha kwele Melika izolo kusihlwa, lapho ababili laba baphoselane amazwi aqatha bechothozana ngase bekwenzela uZulu labaza kwenza bangakhethwa nguZulu ngolwezi. Kubika uDabo Kancube.
Ababili laba bakhulume ngendaba eziqakathekileyo kuzizalwane zeMelika okuzindaba ezilakho ukuphathisa imikhankaso yabo yokhetho oluzayo. Enye yendaba lezi ngeyomnotho lokukhuphuka kwentengo yempahla. UTrump usihlasele uBiden ngodaba lolu.
He inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Wathola kungela kukhwela kwentengo, kwahlala kunjalo okwenyanga ezilitshumi lane. Kodwa intengo yempahla yaqala ukukhwela okumangalisayo ngoba basebenzisa imali angathi ngabantu abangaziyo abakwenzayo, vele abazi ukuthi benzani. Nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke.
UBiden yena uthe uTrump nguye owachiya ebilize umnotho welizwe.
His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion.
Ngesikhathi sakhe wayekethisa kwabanothileyo kuphela, wabakhiphela imithelo eminingi kakhulu okungakaze kwenzakale eMelika. Imithelo le yafika ku $2 trillion. Ngesikhathi sakhe abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, inani labangasebenziyo lakhuphuka kakhulu.
Olunye udaba okukhulunywe ngalo ngolokahulumende wentando kaZulu eMelika kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo seCongress eseCapitol Hill ngabasekeli bakaTrump abephikisana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2021. Ebuzwa ngokuthi uzakwamukela na impumela yokhetho nxa enganqotshwa, uTrump kaphendulanga lo mbuzo waze waphindwa njalo wasephendula esithi,
"If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these."
Nxa ukhetho luqhutshwe kuhle kulandelwa umthetho, ngingamukela impumela. Kodwa inkohlakalo, ukuntshontshwa kokhetho, lokunye okuningi-ningi, yikho okwangenza ngaphikisa okwaphuma kukhetho olwedluleyo. Nxa kungaqhubeka kunjalo, ngingahle ngikhulume lentatheli zindaba kungakedluli iviki.
UBiden kulolu daba uthe uTrump uvele ngumuntu ongafuni ukuvuma ukunqotshwa.
None of your claims had any merit, state or local, none. But you continue to provoke this lie.
Imithetho andaba yonke yathi konke owakutshoyo akusiloqiniso. Kodwa uqhubekela phambili ukhuluma amanga la awukuthi ukhetho lwantshontshwa. Akulabufakazi bakho konke lokho. Kodwa angiboni ukuvuma lokho ngoba wajayela ukukhonona kuphela. Awuvumi vele ukunqotshwa.
Olandela ezombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo uthi uBiden uyitshaye ekhaleni esithi uTrump ubengaphenduli imibuzo.
UTrump walile ukuthi aphendule straight, wakhekeleza wathi ye ma ukuthi ukhetho lu-free and fair, then ye ngizovuma. But that's not an answer ngoba even ukhetho luka-2020 wafayila ama-court cases angazange ngaka adlula over maybe 90 or to 100. Wonke ama-court case lawa adimene ukuthi uTrump wadliwa ngo-2020. So yinto I think ama-Americans okumele bayiqakathekise kakhulu ukuthi ngumuntu onjani lo esidila laye la.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Thabang Nare uthi uBiden ubengela amandla okuyikho kulakho ukuphazamisa umkhankaso wakhe.
Into ebekhona nje ukuthi kade kukhangani umongameli okhona uJoe Biden kade ngizwa kuhle and ngokungezwa kuhle kakhe kwezinye indawo luthe qalisa kade ngazwakali uthi indlela uTrump aqine ngayo ikwethusela abantu and bathi izinto eziningi kade zikhuluma kade zingamanga kodwa kade kukhanya elamandla. Of course yazi ukuthi eminyakeni ule minyaka emlutshwane odlule kaBiden lobe the 78 uBiden le 81.
Umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe njalo ehlala eMelika uthi okudanisayo ukuthi bobabili sebeluphele.
Also kungantho sokule problem lapha sibone abantu angantho asebekhulile abakade bedebata and uPresident Joe Biden kakhanyanga kuhle namhla. So I think that is ngantho sokule problem yama-Democrats ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Abezindaba abeReuters babika ukuthi abavoti abayisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% abakakhethi ukuthi bazavotela bani njalo balakho ukuvotela uzangena kukhetho engowesithathu kumbe ukungavoti. UTrump loBiden bakhangelelwe ukuhlangana njalo kungxoxompikiswano yesibili eyiyo njalo eyokugcina ngompandula. Ukhetho lukamongameli weMelika luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Babalisi sebebaleke esikolo eGwanda South ngenxa katikoloshe odlwengula abesifazana. Kulezikolo ezinye ezimbili ezivalwe lonyaka lanyakenye esigabeni lesi ngenxa yabondopha. Kulamapolopita athi sebekhiphile undopha esikolo lesi loba ezinye izakhamizi zilokuthandabuza. Ake sizwe ukuthi uAlbert Ncube usethuleleni ngodaba lolu.
Isikolo seMpaya Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele undofa oxhwalileyo ngolwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha undofa kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhithwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amapostoli la amkhiphile undofa lwemhalibhe kuwa-20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha avuzayo. Lo ndofa udale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpaya umnumzana Tsepiso Moyo uthi sesiside isikhathi bengalala ababalisi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansela kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Tuwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe national anthem. Kuthiwa kulento inyoka ekhona lapha esikolo. Okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu sifuna abafazi.
NgoLwesithathu abaprofeti bebandla leJohn Masowa ababili batheleke esikolo lesi lapho bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhanka ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. Unkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa, kodwa waphinda wathi kukhona okunuka santungwana ngokukhethwa kwandofa wempaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le. Isehlakalo esinjalo sake senzakala kwesinye isikolo esisendaweni zeManama.
Ukhansila Ndlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhethiweyo.
Ubaba lo uthe kule nyova ukuthi kule muka enyamazini. I thought thina sizabona izinto lezi asizibonanga.
Omunye wabaprofeti laba umnumzana Talen Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinoyita mshonga baba into eyenza umuthi unootshintsha umuthi uyaphenduka mnumkatimewana uphakathi kwabantu kana achinotora umayesiyathatha ayimpotora ilinyoka akahambi ethatha kuyinyoka yona utora uri mshonga uthatha kungumuthi.
Abaprofeti laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika 600 US dollars. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezibalisa iGwagwe kanye leKhoze eKwana North ngezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMpaya eMkhalipe ngingu-Albert Ncube.
Uhulumende weZimbabwe usehlolisisa indlela zokuphawula imali etholakalakala ebulenjini be-internet ukuthiwa yi-cryptocurrency ukuze ebumbe imithetho yokwenqabela amasela kanye lokuphathisa amalecaja lokunye. Kule mzamo njalo yokuba imali le isetshenziswe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe ukuzasekela imali zakwamanye amazwe kanye leZimbabwe Gold kumbe iZinc, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje imali le isetshenziswa ngabanye abantu okungekho emthethweni eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi abakwazi ukuthi imali le isetshenziswa njani. Osebenzelana lebhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe njalo ngusomabhizinisi omkhulu koBulawayo, umnumzana Busisa Moyo uchaza kabanzi ngosetshenziswa kwemali le. Lapha ukhuluma ezimele.
I-cryptocurrency abantu bayithandela ukuthi kayisiyonto ekontrolwa nguhulumende kumbe umende yenelele uyifikela. Ngenxa yokuthi kuyabe kuyi-computer, i-alternative abantu abalayo ukuthi bagcine izimali zabo kuma-cryptocurrencies.
Umoyo uyaphambili exwayisa uZulu ngokungenzeka ekuthengeni lokuthengiseni imali le, lokuthi uhulumende ukhangelelwe ufaka imithetho yokuvikela uZulu ekusetshenzisweni kwayo.
Njengezinye izinto nje, inkomo uyayithenga nge-$500 inkomo, ugcine nxa usithi ufisa ukuyithengisa uthole abantu sebesithi i-market rate inkomo uyithenge nge-500 kodwa isiyi-320. La i-crypto injalo.
Umnumzana Tapiwa Matarise olomkambo wokuthenga lokuthengisa imali koBulawayo uchaza ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
We deal with ama cryptocurrencies, forex trading, into ezinjalo, ama bitcoins, USDT, those are some of the cryptocurrencies that we're looking at. Atreseki ama transfers angkhona. IZIG le crypto currently, there's no way that the ZIG, or should I say cryptocurrency, is affecting the ZIG currently.
Imali le isebenza loba ungaphi komhlaba. Osakhulayo Marshall Ndweni uthi kasebenzi kunkampani kodwa uphila ngokuthenga lokuthengisa imali ebulenjini be-internet.
Uyisebenzisa anyway, whether use Africa, Asia, Europe, ngokunjalo uyayisebenzisa, i-acceptable ebantwini abaningi. Isithothi sikhona si-cryptocurrency asivikeki. Labantu abakwanisa ukuskema bethi balayo bona bengelayo, abanye bathi balala ulwazi lokuthi isebenza njani bengelalwazi lwangkhona.
Othenga ethengisa izilimo edolobheni lakoBulawayo unkosazana Doreen Silemane uthi imali leyo izabhildisa ibhizimisi labo.
Xa umuntu ele Bitcoin kasebenzeki layo ngoba abanye babehamba ngezimoto bafuna ukuthenga masinyane, abantu bahlala bejahidi. Ifuna ama-businessmen abangena maybe kuma-warehouse bethenga izinto ezibhulki. Not us vendors, to us vendors ile effect eningi kakhulu.
Bakhona abalahlekelwa imali ngemva kokuthenga ama cryptocurrencies. Unkosana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla ngomunye wabo.
Akuzange kwansebenzela. Umuntu wayijoyinisile wanilayela a certain trading school. Uhamba kuleyo trading school uzafundiswa ukuthi uyabhenka imali engaka. Kodwa engakutsho ngaleyo mali ukuthi ekugcineni ngazibona senduze imali engange 200 USD.
Ohlaziya ezombusazwe lezomnotho omnumzana Engelstone Sokhulu ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi kube le mithetho efakwayo emayelana le mali le evikela uZulu.
Uhlupho olusuka lube luningi khona ukuthi kugcwele ogulufa namamenemene akhona kuspace sonaleso esecryptocurrency.
Iningi labantu lithi udaba lwemali yamacryptocurrency alizwisisi, ngakho-ke abazihluphi ngakho ngoba bafuna idola lemelika balibambe ezandleni. Hathi ku-internet ngiyimele Studio 7 koBulawayo. Igama lami ngezo Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ugwalo oluveza ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni besiwa kwezinye indawo lapho abasetshenziswa njengezigqili khona lujulile, njalo luveza imizamo yokwenqabela lokhu emazweni lezigabeni ezilikhulu lamachumi ayisichiyangalombili lasichiyangalombili 188 agoqela elemelika. Uchasisa umabhalani kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Okweminyaka edlula engamachumi amabili ugwalo lolu luqoqe njalo lwamumatha indlela udaba lolu olulokhe luvusa ngayo ikhanda, lwaveza ukuphumelela kanye lemigoqo ekulwisaneni lalo, njalo lwaletha indlela ezimqoka zokwenqabela ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngenjongo yokuthi bayigqilazwa. Lanxa ukuthwalwa lokugqilazwa kwabantu kungekutsha, abadala leli cala baqhubeka bethutsha lamaqhinga amatsha. Ugwalo lolu luka-2024 luhlolisisa ngokujulile leyo ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini kudaba lolu, kutsho umnumzana Blinken. Emhlabeni jikelele amaqembu enza lokhu aqopha njalo aqhatshe abantu laba esebenzisa inkundla zebulenjini yezokuxhumana ezigoqela lezo lapho kulabantu abadinga abangathandana labo lalapho kulemidlalo yebulenjini. Abadala leli cala bemukela imali ye-crypto njalo benza kube nzima ukuthi imisebenzi yabo ibonakale lokuthi kucace ukuthi basebenzela kuwaphi ama ngesikhathi esiningi abenza lokhu bagcina bencenge abantu abafuna ukubagqilaza ukuthi bephatheke kunhlelo ezingekho emthethweni ebulenjini. Inkundla zokuxhumana ebulenjini zingagcizelela ukuthi okucatshangelwa ukuthi bengagqilazwa ngobani kusiya ngobulili babo, umhlobo wabo, uhlanga lwabo, lokuthi banothile kumbe bampofu, kuxwayisa umnumzana Blinken. Njengamanga asejwayelekile awokuthi abathwalwa ngokungekho emthethweni ngesizathu sokuyagqilazwa ngabesifazana lamantombazana, lokhu kubangela ukuthi umphakathi, iziphathamandla labangagqilazwa bengananzeleli ukuthi uhlupho lolu luyenzakala khonapho khonapho. Ngasikhathi sinye umbiko walonyaka utshengisa indlela ubuciko bebulenjini obungasetshenziswa ngabo uveza lokumisa ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngesizathu sokubagqilaza, njalo kujeziswe yabenza lokhu, kuqhubeka umnumzana Blinken. Inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda ukuthi bebumbe njalo besebenzise imitshina yebulenjini yalezi nsuku egoqela owe-artificial intelligence ukuthi ithungathe imkhondo yabadala leli cala, njalo lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo labamankampani emitshina yalezi nsuku balungisa imitshina yokufundisa abantu ukuthi benanzelele indlela uhlupho lolu oluthutsha ngazo lamaqhinga ehlukeneyo. Lokhu kubangela ukuthi uhulumende labakhankasela ukwenqabela lokho bebone njalo babelane ulwazi lokuqeda lolu hlupho lokuthi abadala leli cala bajeziswe. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokwabela abantu abangadibana lalolu hlupho imitshina ebafundisa ngamalungelo abo, imali okufanele bayihole, lemfanelo zabo okumele beziphiwe yilabo abafuna ukubaqhatsha. Eminye imitshina yebulenjini inika izisebenzi ithuba lokuthi zilobe phansi njalo njalo zibike ezihlangana lakho nxa kuyikuthi ziyagqilazwa. Umnumzana Blinken ugqibe ngokuthi ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni luhlupho olungeke lwaqedwa lilizwe elilodwa lingaphathiswa. Sokufanele sisebenze ngamandla ayi labo hulumende kuphela, kodwa labazimeleyo abalwela ilungelo loluntu, inhlanganiso ezehlukeneyo, izakhamizi, labaphepha ekugqilazweni, bona abazwisisayo ngesimo salolu hlupho lokuthi kungalwisana lalo njani.
Lapha lizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Zonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani? Njani khona ngapho? Thina siyaphila. Hayi, umsebenzi wenu eliwenzayo mkhulu kakhulu, muhle. Inyuzi zeZimbabwe zisizwa zonke. Okhulumayo ngumelusi enkayinothi ngapha engwalaji.
Sanimanani Studio 7, ndinjani? Ngiyabingelela Mthokazi. Ukwenziwa igovernment yeZimbabwe kubuhlungu kakhulu. Incindezelo ama-opposition party babotshwa banotshwa amabheyili, kodwa abatshontshi bezimali bayathanasa phandle lawo kunethivayo, bazihambela nje free ngenxa yokuthi imali ezitshontshwayo nayo iyakwazi uyazidla nayo ulisela. Angazi eZimbabwe inkosi yami sekukhululeka makutheni. Singabantu nje siyaxotshwa njengezinja, siyathukwa, yonke into nje iyayenzeka phezu kwempilo zamaZimbabweni. Akanandaba nje namaZimbabwe, nendaba nje nokutshontsha imali yaseZimbabwe. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga konke lokhu kuzophela. Ubuhlungu esibuzwayo kuzojintsha buye kibo.
Yebo, linjani kwi-Studio 7. Mbingelela zonke inkokheli ze-Studio 7 ezisibisela inkulumo ezimnandi, lasethuleni into ezimnandi zihlobo zami. So lapha mina ngithi ngombono wami, ngiyezwa lapha kuyakhulunywa lapha kuthiwa khona uhulumende uthi ufuna abamalevuli lawo ukupasa ukuthi bezobhalisa isipholisa. So njona ilizwe leli lilabayanga abangafundanga abame ku-grade 7 ngobuningi, bona abayanga bona ngabakabala. So abantwana ngabe qhathwa, abaqhathwe bonke, kungabi lokuthi lo fanele bayipholisa. Kambe ngoba namapholisa ayilizwe lonke leli, kati okunye kakukho, kati akuthanyelwa, kati akucentwa, kati akugredi imigwaqo, kati akuphekwa amatshwala bebegeza izikali. Ake lizame hlobo ukuthi nxa kuthiwa kuyaqhathwa elizweni, abantwana bonke beqhathwe, kube yimisebenzi. Lathi thina zalukazi lathi sithole ipensheni yethu, angisigugile sisebenzele ilizwe, isipheni lathi.
Linjani lonke balandeli beStudio 7, linjani wonke abasakazi otungamele Nkomo, wonke nje abasakazi beStudio 7 labalaleli bayo. Mina ngilo mbuzo balaleli, kusemthethweni na ukuthi imoto ezithwala amabele zibe zibuya zizodeliva ebusuku na? Njalo futhi ugovernment imota lezi ezivisa amabele kumele abantu bebhadale ama-$2, $2. Ngemva kwalokho bebuye bezophiwa amagalana amabili. akalindele ukuthi kuliqiniso elinganani lokho kuyabe kusenziwa ugovernment kumbe ngamasela wona la ngaphansi abe setshontsha amabele bebhadalise labadala ama-$2 $2 bethatha ama-$2 bezifakele ezikhwameni zabo. Lo mbuzo kulokhu Studio 7 eke sibuzele kuyo ugovernment ukuthi kwenzakalani kulokhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
seven. Was a Friday kule viki sihamba lomculi we house uSilent Dube. You know, ozibiza ngegama lokuthi Double Beat babirwa emculweni. Lomculi udabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa. Nange xoxa lomntukameni Komo weStudio 7.
Baby in rumele bana lokeshi, baby in rumele bana lokeshi, baby in rumele bana lokeshi, baby in rumele bana lokeshi.
Bonani njalo bonani bonke izihlobo zami. Ya, mina ngisuka endaweni ekuthiwa kusephelele eGwanda. Umculo siqale ngo-2021 siqale emculweni okwamanje sesinama-albhamu afika 4.
Ifikile kagogota ambulela kathena.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala e-Olivine ePitori. Umculo yethu itholakala ku okwamanje sayi-upload ku-YouTube. So inamba esitholakala kuzo zithi 0684180095.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kunjalo njengoba sendimeni kanje besingakucela ebantwini ukuthi abantu abathanda imiculo yethu support yabo nayo ikhule kithi, nathi sitholakale actually emshadweni, emaphathini, singabambisana nabo kakhulu, sibancedise ngalozi ngolwazi lolo sinalo. Sound system sinayo ekhaya, siyafika kuzo zonke indawo.
Lijaha leGwandersberg kunangale ke eGwanda Reserve umfoka Silent Dube. Siyabonga kakhulu, siqhubela uhlelo lwethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. silale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.